Limpumela ichiya amaqembu lawo mabili lomklomelo wodwa iqembu ngalinye njalo intathele izindaba ezemidlalo uNeshi Mgogo erra uthi impumela enhle kakhulu kuqembu leZimbabwe.
Lokhu kunika ithemba kuZimbabwe enxa sikhangele indlela abadlale ngayo, sikhangele mhlawumbe lamathuba awatholileyo kanye lamathuba athelwe ngu-Admiral Muswele athelwe nguTerence Tshigwamanje ukuthi bebeyenelisa ukuthi behlohle. So lokhu kunika ithemba kuZimbabwe ukuthi hayi noma babengasekho kwezemidlalo lezi ezendebe yomhlaba wonke, kodwa hayi kubanika ithemba ukuthi ithemba lisesekhona njalo bese labo abadlali abangayenza iZimbabwe iphakame kwezemidlalo wenguku.
Ocubungula ezemidlalo uDumi Praise Dlakamalaye utshayele ihlombe iqembu leZimbabwe ngendlela elidlale ngayo ngemva kwesikhathi eside lingancintisi.
Ya, iqembu lama-Warriors lidlale kuhle nxa sikhanya ukuthi ngabadlali abahlangana kwakuqala. Sikhangele indaba zama-combination ukuthi kunzima ukuthi ucoach alolonge abafana ukuthi babambisane ku-style of play abeyifuna ngesikhathi esincane lesi-build abathole ngaso. So ukuthi bathole i-clean sheet yinto enhle, njalo bathole lo mklomelo wodwa khona lokho yinto enhle. Loba nje okungazwisa ubuhlungu ukuthi ama-chance esiwatholileyo ngabe besiwasebenzisile besiyawunqoba umdlalo.
IZimbabwe leRwanda zikusibaya sika-group C ndawonye le-Benin, Lesotho, Nigeria kanye le-South Africa. Kusenjalo iqembu le-Equatorial Guinea linqobele Namibia nge-1 kanye emdlalweni wesibaya sika-Group H womunye umdlalo odlalwe namhla. Iqembu elizaphutha imidlalo ihlezi phezu kwengalane kuzibaya eziyisithupha yelo elizahle lithole ilungelo lokuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba ozaqoqwa ngamazwe abalisa ele-Canada, Mexico kanye le-United States ngomnyaka ka-2026. Kweminye imidlalo yesibaya sika-Group C elandelayo, iqembu le-Nigeria lizemukela ele-Lesotho kusasa ngolwesine, kuthi ngomgqibelo iqembu le-South Africa lizadlala lele-Benin. Iqembu le-Zimbabwe lizadlala eNigeria ngesonto emdlalweni walo wesibili, njalo lomdlalo lawo ozaqhutshelwa kweRwanda njengoba ilizwe leZimbabwe lingela inkundla elungele ukudlalelwa imidlalo yezinga laphezulu. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.